Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 29 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Saphayela kuphethindazi iwani sashina mgazi ungale balakwe uyakhumbula ilanga lakho lokuzalwa ngoba nomse balakwe ulanda uyaseka abantu abakulana ngekugula wonke.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uthi owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ukhitshwe embusweni imimoya yabantu ababulala wabaphosela emgodini weBhalakwe.
Kodwa umokadi yena uzakhuluma ngokuthula kuphi i-healing yangikhona yipha ikhulumayo yena eyi-victim unless yena nxa wayeparticipate entweni yebogugrawund laphana. But nxa kungayisikho khona lokhu uyabethulisa bani engiyomele ethulise.
Obe ngumkhokheli webutho osengomnye wabasebenzi bakamongameli uMnumzana Chiwenga usephiwe esinye isikhundla sokuba ngumphathintambo wezomvikela njalo akhokhele uhlangothi lwabalwa impi yenkululeko. Ngowoza Friday kule viki silomculi wakobulawayo uDelani Diliza Dondo osekhathazile kakhulu kwele South Africa esebenza lomculi wodumo wekwaito layo odume kakhulu uProfessor. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla lezombusazwe ele MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthi wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ukhitshwe embusweni imimoya yabantu ababulala wabaphosela emgodini weBhalakwe. Kulandela ukuba lahlela kwakhe ngokuyakwenzela idili lakhe lokuzalelwa eMatopo. U-Anastasia Ndlovu usipha loludaba ngokugcweleyo.
Umoyo utsho lokhu emhlanganweni awenze labebandla lakhe kobulawayo eStanley Square Hall ethi walobela uMgabe emazisa ngokuthi engenzeli idili lakhe ezansi emaNdebeleni ikakhulu eMatopo kodwa kalalelanga.
Saphayela kuphethindazi iwani sashina mgazi ungale Bhalakwe uyakhumbula ilanga lakho lokuzalwa ngoba nomse Bhalakwe ulanda uyaseka abantu abakulana ngekugula wonke.
Uchaze ukuba lekhefu eselihlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuba mhlazi ngamachumi amabili lanye kunhlolanja kube lekhefu kulandela ukuzalwa kwayengumongameli uMgabe kabasoze balihloniphe. Umsekeli wenkokheli we-MRP uNkosazana Prezia Ngulube ukhuthaze abesifazana ukuba bahlome bakhulule isizwe ngendlela umuyi uNkosazana Thenjiwe Lesabe ayebamba ngayo.
Siyabonga ukuthi njengo-VP omama bangikhethile ukuthi ngizokuma lami laphambili. Nanoma omama bengekho baningi emzabalazweni kodwa mina ngithini? Wathinta abafazi, wathinta ini? Ingqondo. Njengomfazi, njengomama ngithi omama bonke asinatheleli ukuzwa kahle. Sithi lapho esifika khona lathi sifanane nomama uThenjiwe Lesabe.
UMnumzana Albert Mkandla ongenela umhlangano laye ukhuthaze uMthwakazi ukuba asukume alungise ngempilo yabantu ukuze kube lokuphila kumele baziqoqe njengesizwe.
Okuseleyo yikulungisa inhlalo yabo, indlela yokuphila, indlela yokusebenza, indlela yokukhulisa abantwana baziwe beyisizwe bezimele bodwa.
Omunye ongenela umhlangano uFoster Nkomo webandla le-ANSA elikhokhelwa ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu uthe akwenzi ukuba umongameli Mnangagwa aqhubeke esembusweni akulathuba abazamnikeza lona bazomkhupha kukhetho oluzayo ethi akulanto angabasiza ngayo.
Engingakusho kunye kuye ukuthi abantu bakithi okokuqala bayamazi ukuthi ubekusimo esinjani, uqhamuka kuphi, njalo kunesikhathi esingakanani engumholo ezana ngoba ukuthi mhlambe sizotshelwa manje ukuthi umnanga kusengumongameli kodwa ke mina ngendlela engibona ngayo njengoba ubeloke ku cabinet yonke leminyaka yo 37 kusho ukuthi isikhathi sake sonke sobu president vele bekuyi 37 years yet engichaza ukuthi mhlambe kulonyaka ozayo kuza kuyenza ini i 38 eloke lapho so angiboni ukuthi sikhona mpela isidingo sokuthi mhlambe sibe simnikeza i chance.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Abel Khumalo uthe ubona kusobala ukuthi akula nguquko ezakuba khona ngaphansi kukaMnangagwa ngoba uyingcwethi ekuqileni kukhetho njalo yikho bengafuni ukulandela isisekelo sombuso ikakhulu esigabeni sokulandelwa kombuso wezabelo.
Kusoze kutshintshe vele bawinalaba siyakwazi ukuthi vele they have already rigged. That's why even they are comfortable in telling abantu ukuthi baregister ukuvota. Bayala ukufaka okusemthethweni i-constitution yakhethwa ngabantu ele devolution of power. Devolution of power isho ukuthi ama-province nama-province eselamandla okuthi azivuse.
Inkulungwane zabantu ezingenela umhlangano bathi ngeke bavotela uMnangagwa ngoba waphatheka ekubulaweni kwabantu njalo ubebusa encedisana lowaye ngumongameli Mgabe ngeke bampha elinye ixesha lokubusa ngoba kungela nto abayikhangeleleyo engasiza umthwakazi esuka kuye. Umhlangano lo uchaze njalo ukuba uMnangagwa angalinge alethe njalo umbhuqazo wesizwe sikamthwakazi ngoba bengamenza into ezilayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe owayengumkhokheli webutho umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi abe ngumphathintambo wezomvikela njalo akhokhele ugatsha lwabalwa impi yenkululeko. Omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Kembo Mohati nguye obe ngumphathintambo wezabalwa impi yenkululeko osephiwe ugatsha lwezokukhumisana umlotha. Selokhu abakubutho baphathisa umongameli Mnangagwa ukuthi asuse umnumzana Robert Mgabe esihlalweni, abakubutho sebebonwa ngabanye njengababongwa ngokuphiwa izikhundla. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra, umnumzana Max Mkandla.
Lapho kusuke kwaba nobunzima because interest yakhe lwana lokhonokhyana nje ukuthi this country will never be a colony again. Somele ukuthi khona lapha abaphikisayo labana besebenze iqadalala bebona nakuthi bayangaphi bavela nga. Ngoyiministry yona liyabe kuyafana nokuthi lokhu ku-army ngoba lwandoda lokhu e-fresh from the army. Nxaye lokhu ebisele lafana ukuthi khona nguye sekhomanda i-army lewo veteran. Yiyo kuyabe kuqondile ngoba i-profession yakhe phela vela yiyo yona. But sesikhangela ama-previous statements akhe ukuthi khona kuqembu ngapha eliphikisayo kukhululeke okungakanani khona lapha. Yikho lapho embona khona ungathi kungapha lokunzima.
Manje nxa sikhangele ugatsha olwamawo veterans lolu oseluthathelwe umnumzana Mohati yena wasephiwa olokukhumisana umlotha kutshengisani lo?
Laphana kutshengisa ke ukuthi khona abantu bakithi bayacatshangwa ukuthi khona bakhona ngobana ngapha ezokuthula zona lezi John Nkomo ngikhaya kuphethe lalo phumileyo kathesi umpoko ngangapha ngikhaya kuphethe lona lelo gatsha khathesi lunika uKembu Mohati. Kodwa uMohati yena uzakhuluma ngokuthula kuphi? I-healing yangikhona yiphi ayikhulumayo yena eyi-victim unless yena nxa wayeparticipate entweni yebogoground laphana. But nxa kungayisikho khona lokho uyabethulisa bani enguye emele ethulise.
Manje ngokubona kwakho bekungakhethwa bani esikhundleni lesana?
Esikhundleni lesiyana bekuqondile sibili ukuthi khona umuntu ongama kuhle laphana ekube lokukhumisana nje umlotha sibili kube nguye yena thiyeni ngabe nguye yena ohambayo exolise ebantwini ekhuluma nabantu abantu ebabambanise njengomuntu phela wa-integrate ku-army uyakwazi ukuthi khona integration lokuthulisana kungaba njani. Nxa sokubekwa yena lo muntu onguyolimeleyo wamulikele kanjani ebantwini asisakuzwisisi phela khona lapho.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Unobhala jikelele omanyano wamabandla aphikisayo owePeople's Rainbow Coalition umnumzana Gordon Moyo uthi kumele kuguqulwe uhlangothi lwezomvikela ukuze kube lokhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo. Umoyo uthi njalo inhlanganiso zomanyano wamazwe eSADC, AU kanye le-UN kumele ziphatheke kumalungiselelo okhetho ukuze ukhetho lukhululeke impumela ingaphikiswa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekobulawayo.
Exoxa le-Studio 7 ngemva kokwethula ugwalondaba olulesihloko esithi 2018 Elections and Civil Military Relations in Zimbabwe emhlanganweni obuqoqwe yinhlanganiso ezimeleyo e-Public Policy Research Institute of Zimbabwe, umoya uthi ngaphansi kombuso webutho kunzima ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, njalo kufanele amalunga awe-SADC, African Union kanye le-United Nations abe yiwo alungiselela ukhetho. Ethi amabutho eZimbabwe alembali yokuhluthuna umbuso lochuku kanye lokwethusela uZulu ukuze bavotele ofunwa libutho.
Ngaphansi kombuso onje kuba nzima ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo oluzaba lempumelo evumela ukuthi abantu beZimbabwe bakhethe abakhokheli babo. Yikho ke thina ku-People's Rainbow Coalition ekhokhelwa uDokotela umama uMduru sithi thina kufanele amalunga aweSADC, kufanele amalunga aweAfrican Union abe khona lapha eZimbabwe, abe yiwo alungiselela ukhetho oluzayo.
Ebuzwe ukuthi kungenziwani ukuthi kususwe umbuso webutho obeqoqe umhlangano lo engumqondisi wenhlelo, umnumzana Sidumo Bebe uthi uZulu kumele ananzelele ukuthi ukufakwa esikhundleni kukamongameli Emmerson Mnangagwa libutho kusho ukuthi sesibuswa libutho. UBebe uthi amabandla aphikisayo kumele abumbe umanyano wamabandla aphikisayo ukuze amavoti angaphasalali. Uthi nxa abantu befuna ukubuyela ekubusweni ngumuntu ongasobutho, kumele babhalise ukuvota njalo bavote ngobuningi ukuze kube nzima ukuqila ekhethweni.
Lokhu kwenza ukuthi abantu sekufanele ukuba balandzelele kakhulu ngoba abombutho sebengenela kakhulu kwezombangazwe, sebengenela kakhulu kwezombusazwe. Kungakho ke nxa abantu befuna ukubuyela ku-civilian rule, kufanele ukuba ba-register ukuze bavote ke ngobuningi babo ngoba yikho esingakwenelisa njengabantu ikakhulu ama-political parties ngoba amandla asebantwini ukuthi banxa bevote ngobuningi babo kuba nzima ke kumbe ukudlala umkhonyovu kumbe ukuthi ukuriga ama-election.
Osebenza le nhlanganiso ezimeleyo umnumzana Thomas Sithole uthi kumele amabandla aphikisayo abumbe umanyano wamabandla aphikisayo ukuze basuse uhulumende webutho, njalo babophe ziqine ukufuqeni uhulumende ukuthi atshintshe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho.
Amabandla aphikisayo kumele ehlangane bebuye ndawonye ukwenzela ukuthi kube lokusebenzisana. Ngaphandle kwalokho kuzaba nzima ngenxa yokuthi sibonile besplitha amavotes kwamanye amakhetho adluleyo.
Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona ngomnyaka ozayo, kodwa lokho kungakabi lenguquko emthethweni yezokhetho, njalo amabandla aphikisayo alokho egcwele ukuphikisana. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama. Namhla silinika linabalaleli beStudio 7 ithuba lokutsho ukuba liwubone njani umnyaka ka-2017. Eso siwugqiba kanje. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abane abadutshulwe bafela khonapho, abahlanu balinyazwa kakubi lapho omunye undoda eqalise ukudubula phambi kwenkonzo esigodlweni se-Egypt iCairo. Omunye wabafileyo ube lipholisa. Ibutho lakweMelika libika ukuba usekelo lwayo kubutho likahulumende weSomalia luncede kakhulu empini yalelo lizwe yokulwisana lebeqembu lesimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab, ikakhulu lonyaka lokhu umongameli Donald Trump ethethe intambo zombuso. Intsha yeHarare ikhala ngokuthi umnyaka ka-2017 ubunzima okakhulu ngoba ibilesifiso sokuthola umsebenzi lokuthuthukiswa endabeni zombusazwe njengoba kuyibo abaningi eZimbabwe njalo beyinsika yelakusasa elizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Omunye wabasakhulayo laba ngumnumzana Nkosi yabo Sibanda othe ukungasebenzi kweningi labasakhulayo kuhle kutshengise ukuthi uhulumende kanekeli elakusasa lakhe.
Njengentsha yeZimbabwe besilezifiso eziningi kakhulu ngomnyaka ka-2017. Izifiso zethu bezibalisela ukuba intsha yethu beyikwanise ukuba ithole imisebenzi. Khangela inamba yentsha engasebenziyo iyethusa. Kukanti ke kwezombangazwe lapho sibonakale intsha litholakale kuzikhundla ezinkulu ku-government, kodwa malinanzelela sabona ukuthi akukho konke lokho.
USibanda uthe ngomnyaka ozayo oka-2018 bafisa ukuthi njengoba uhulumende ehluleke ngalo mnyaka esesiwugqiba kumele abophe ziqine alungise amaphutha enziwa nguhulumende okade ekhona okamnumzana Robert Mugabe. Omunye osakhulayo umnumzane Betty Gandhi laye ukhale ngokuswelakala kwemsebenzi ekade eyikhangelele u-2017 eqala.
Thina u-2017 lo besikhangelele ukuthi sizathola umsebenzi, kodwa imisebenzi yangikhona ayitholakali. Into esesiyithola kuleli lizwe libhondi, lelo bhondi leselivala imisebenzi eminingi ngoba kusila abantu abangakwanisa ukuthi bekwanisa bethenga ngalo ibhondi leli ukuze kuvuleke imisebenzi. Kodwa sikhangelele ukuthi 2018 akungabe kungcono maye bekhiphe lelo bhondi.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mawomba uthi uhulumende wayethembisa uhlelo oluzanceda abasakhulayo kwezomnotho, kodwa kwehluleka ngoba ababengababandla leZANU-PF yibo bodwa akade bencedwa. Yikho u-2018 kufuze kulungise lokho nxa kuzaba lokuthuthuka elizweni.
Ku-2017 bekuvele kulo hulumende okade khona owayefeze uhlelo lokuthi lufuze luphumelelise intsha ikakhulu laba abaya kweza amabhizimusi, kodwa esikuboneleyo yikuthi lokhu akuzange kwaba khona. Besibona inhlelo lezi kade zikhandela ukuthi zithuthukezise intsha zibenefita abaningi akade bengabe bandlela busayo. Yikho ke esikukhangeleleyo kathesi njengoba iZimbabwe isesimeni sokuguquka kanele ukuthi inhlelo zokuthuthukiswa intsha zizayethulwa kuZulu.
Umnumzana Mahomba uthi abasakhulayo ngo-2017 bakhale njalo ngokuthi umphathi ntambo wendaba zabatsha uhulumende unkosikazi Thembiso Nyoni umdala kakhulu, ngakho ke akazizi inhlupho lezinkathazo zabo.
Esinye isikhalazo esivela kuma-youth amaningi ukuthi lo sengumphathi ntambo waleyo ministry ekhangela ngezama-youth ngumuntu osekhulile ongaso-youth, and siyayethemba ukuthi umongameli uzosizwa lesi sikhalazo.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu yena uthe 2017 bekungumnyaka ongcono sibili njengoba yena enelise ukuthola umsebenzi, kodwa ubuhle buka-2018 kufuze bubonwe ngokuqhatshwa iningi labasakhulayo njengoba sebetshona behlezi ezindlini.
Mina ngathi iminyaka ka-2017 ngangikhanye nami ukuthi ngithole umsebenzi njengomuntu etshona ehlezi endlini since 2015 lapho ngaqeda khona isikolo. Maybe khanye nami ukuthi maybe 2018 kuyayijinja, at least uyakuthola something than ngisho ngihlezi endlini.
Umnyaka ka-2017 uzakhunjulwa njengomnyaka owakhitshwa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngemva kokubusa okweminyaka phosa engama-47 ehluthunelwa umbuso ngabebutho bewunika osembusweni okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa. Imele isithu 7 seHarare, nguGibson Pepe.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ukuswelakala komlilo kagetsi lomunye ofanayo yikho okwenza ukuthi kungabe lenqubela phambili emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa kuzwekazi le-Africa. abantu abafika isilinganiso sokungamajumi ayisikhombisa ekhulwini 70% kabatholi umlilo kagetsi okwenza ukuthi bachithe isikhathi eside besebenzisa amafutha e-diesel ukuphedla ama-generators njalo lezibani ezisebenzisa iparafina. Kodwa-ke kukhona kuzwekazi le-Afrika ongani kugcwele kakhulu, lokhu-ke lilanga. Lokhu kuyinto eqakathekileyo kakhulu ebantwini abaswelayo. Sokulesikhatshana wasungulwa inhlanganiso ye-Power Africa luhlangothi lwelizwe leMelika ole-United States Agency for International Development ibambisana le-United Kingdom Department for International Development, iShell Foundation, le-African Development Bank. Ngaphansi kwe-Power Africa kwabunjwa uhlelo olubizwa ngokuthi yi-Scaling of Grid Energy Grand Challenge for Development olukhangelane lokutholisa abantu umlilo kagetsi obhadalelwa ngesikhathi usetshenziswa okubizwa ngesilungu yikuthi you pay as you go. Injongo yohlelo lolu yikuthi abantu abayizigidi ezingamajumi amabili 20 million kuzwekazi le-Africa bathole umlilo kagetsi olentengo ephansi kusiyafika umnyaka ka-2030. Okwamanje sokulamankampani azimele wodwa edlula amajumi amane asesebenza kuhlelo lolu. Kukhangelelwe ukuthi azakokhela umlilo kagetsi abantu phose abafika izigidi ezinhlanu 4.8 million. Kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi benelise ukuthuthukisa umnotho wamazwe abo nxa sebethola umlilo kagetsi njalo lendawo zokwelapha abagulayo zisebenze ngemfanelo kuthi ke izifundi zibe lethuba lokubala emini lantambama.
Lapho belilalele udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Abalimi kwezinye izigaba zelizwe bathi besabela ukuthi ukutshisa okukhona kungabulala izilimo ebesezivuswe lizulu ebelisina lingelamkhawulo kumaviki ambalwa edluleyo. Ugatsha lukahulumende olucubungula umumo wezomkhathi lamuhla luxwayise abantu ukuthi bezivikele elangeni elitshisayo kakhulu kulezi nsuku ngoba lingabagulisa njalo lilethe iminyane. Umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima uthi abalimi kufanele befake imvundiso emasimini besalindele izulu ukwenzela ukuthi izilimo zabo zingatshi.
Izangoma zezulu besithi zona lizaba khona libaleke libe khona libaleke kuyasiza ekuthini nxa lisiba khona abantu bakwanisa ukuthi labakade bengakalimi baphume balime behlanyele akade sebehlanyele kubanika ichance yokuthi labo bekwanisa ukufaka umvundiso baphinde bahlakule. So abantu bengethuki kakhulu lingahamba futhi kathesi izulu mebhoka amaviki amabili amathathu.
Sike saxoxa labanye emaphandleni kunsukuwana ezedluleyo bathi bona umumbu buvele ususemadolo ngakho izulu leliyana liwuvuselele ngempela.
Nxa kade ususemadolo sokufanele ukuthi uthole ilokhu zena umvundiso wesibili i-SBP top dressing yesibili. Nxa kuyikuthi bebenze amasimu abo benza i-mulching lokhu esithi i-mulching ukuthi imhlabathi wembeswe kungalahlekelwa ngamanzi masinya azahlala amanzi ukuthi umumbu wakhona uzufika emahlombe omuntu usuqala lokukhahlela.
Lapho sikhuluma ngengcwethi kwezokulima kumbe sikhuluma nje ngabantu makhaza ngoba abanye sikhuluma labo bathi bona basebenzisa umquba wesibayeni.
Wesibayeni nguwe omuhle kakhulu lapho esuka siphambanise khona abadala ukuthi kabawufaki ngokweneleyo. Thina siya si-recommend umbe siqwayiswa ukuthi abantu bafake umquba ongange-30 tons for i-hectare. So nxa uthi akhangela ukuthi zinqole ezingaki ezingena ku-hectare abadala bakafiki kuleso sigaba. Umquba uyasebenza, usebenza even ngcono kule fertilizer yokuthengwa. But umahluko bese kusuka sekuthini nxa ungasawufakanga ngokweneleyo awusoze uthole inzuzo yakhona obekufanele uyithole ngokusebenzisa umgqubo.
Kodwa kuyathembisa yini umnyaka ozayo ukuthi isivuno singaba ngcono?
Mina ngibona ukuthi sizaba nalokho esithi ngesiNgisi average yield. Umnyaka lo esikuwo uyozoveza ukuthi abakwazi ukulima nabangakwazi ukulima ngobani ngoba lizokwenela izulu. Kodwa umuntu ocabanga ukuthi lizaba linengi njengala last year akasoze athole lutho. So siyaxwayisa ukuthi elokhu esingathi i-food agronomic management kumbe ukulondoloza kuhle kwezifuyo abantu kufanele bakwenze ngokufanele.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, um 7 to 14. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambalin komine.
Uwoza Friday kuliviki silomculi wakobulawayo uDelani Diliza Dondo osekhathaze kakhulu kule South Africa esebenza lomhlabeleli wekwaito uprofessor asizweni uEzra Chisa Spanda isiphalolu daba.
UDiliza wasuka kwele Zimbabwe njengabaningi elibhekise eGoli ukuyafuna impilo engcono. Engazi ukuthi ulesiphiwo sokucula. Wadiliza kathi yona ngendaba yakho yaqala kanjani? Laso lesi sitifu sakho namhlanje.
Igama lami uDiliza Dondo. Ngihlangane namathitha esitifu eyilipho lapho okutholakala khona abantu abaphandayo. Then we formed a group called Steve through we were discovered by Popstar. DJ Popstar from Metro FM.
Igoli ilokunzima. Yona nzima kangaka. Wangena njani kwezomculo? Ungakukhona osebenza labo na?
I was discovered by Oskito, a club Visions. Bengimthanda kakhulu umhlabeleli engikhule ngimthanda. Then sahlangana elokhu South Africa. It took me ngangena ku album ka Speaker, it was called Taking on the Wild Side. Then Taking on Walk on the Wild Side. I did a track there ku Speaker. I also worked with Alaska, I worked with our Tira. I worked with many guys. Now I'm signed, no professor. This step we have is called Proper Fires.
Uhlelo lethu uhosa Friday. Lomhlabeleli wekwaito udiliza lesitifu sakhe. Bona behlabela besemzansi. Isikhathazile ingoma yakho le itshaywa kanjani? Lona idlanze liphuma nini?
Steve, we dropped a track called Umcimbi. Hayi, banyakazise kakhulu abantu bayithanda and namanje basayithanda. Our album is coming out on mid February. Of course, tracks like Abo Awe Ma, I'm sure bayizwile abaningi ku Homecoming, kuno Juluki Roof. The album is called Juluki Roof.
Kambe ke isikhathi sakho sinazo sihloko mangoye. Kuyini ongakutshela abalaleli ongakatshayi phansi usiye eMzansi njengoba nje umatasatasa azokhangela ufuna ukuhamba?
Okay, abalaleli ngiyabonga. Ngikhangelele i-album yethu, it's coming out next year 2018, mid February. This time we won't disappoint, akula any change. February sayikhipha, kusazojuluka i-roof, hayi indaba yokudlala.
Besuhlelo, Wozo Friday, sinomculi wekwaito ophuma esivevene. Kuthi udilethu nqa kobulawayo yena sehlala khonale emshishi endaweni eGoli khonale-ke eMzansi ngudiliza lowo uthi asambeni emcimbini sithi woza woza Friday sibe sithi diliza u-2017 diliza u-2017 woza woza 2018 igama lami ngingezo Jesus Banda ngimele Studio 7 ngithi happy 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 new year.
Siyabonga Ezra Chisa Spanda. Hayi isikhathi savumi kuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.